So we seek a descent of a VOA in the valley.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-30 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lamuhla silengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti i-voters roll lwalumaninginingi.
I-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus. Ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMathebeleland South, kuthi oyedwa ngowakoBulawayo, lomunye weManicaland loweMashonaland East. Kwababanjwa igciwane le-coronavirus abangamachumi amathathu lantathu 33 ngabalithelelwa eSouth Africa, abanye balithola elizweni. Asebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka sebengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba munwe munye 359. Lengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti kumbe i-voters roll lwalumaninginingi. Ababencintisa isikhundla sikamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe, Morgan Komichi lo-Elias Mutsuri bakhala la ukhetho luphakathi laphakathi besithi kulokuqilibezela phezu kodaba loluhlu lwabavoti. Kodwa ukhetho lwaqhubekela phambili, umnumzana Douglas Monzora wanqoba ngamavoti afika phose inkulungwane eyodwa, elandelwa nguKhuphe wathola amavoti adlula kancane ikhulu 118. Oyekhokhela iqula labazimeleyo beqhuba lolukhetho, umfundisi Angliston Sibanda, uthi lolu khetho lwaluzahamba kahle ngabe uluhlu lwabavoti lwaluhlelekile.
Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu okade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babusula igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila. Bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-2014 akade engekho kuvoters roll, bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona kuvoters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge election njenge independent election management board ukuthi basebenze i voters roll sibukuthi bayilungise basinike i voters roll abayivumeleneyo elama delegates aku ayekhona ngo 2014 njengokulaya lokuqondisa kwedalele le Supreme Court kodwa leyo voters roll kasitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebele north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikebizo abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe inshambles ihofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu bemdct yehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazwe
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into yenziwe emdct okwakuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama ballot papers a professional sayenza ukhetho ngendlela e professional sasesixakwa into eyodwa ukuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khona kana okwenziwayo ukuze kefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzeka ala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo 2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa ukuthi abantu babe vota ngamabhakede kusenzakala into eziningi kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti kwacishwa amagetsi waba yichobe chobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokuthi kwana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama DCC ezanu PF abele ingxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani
umfundisi Angliston Sibanda ngowayevotisa amalunga ebandla le-MDCT ngesonto ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo kusasa thiyani ndlela Alliance lithi uhulumende olenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli lokhu kulandela ukubotshwa kukameya wedolobho leHarare ngeviki edluleyo umnumzana Jacob Mafume obengumeya weHarare wetheswa icala lenkohlakalo njalo usencitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kathathu sikhuluma nje amakhansila eHarare asekhethe ozakuba ephethe isikhundla sikameya umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda utshele iStudio 7 ukuthi sokumgceke ukuthi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli kufakwe amakhomishini
Kiko besivele siyakwazi ukuthi bahlose ukudiliza amakhansils emadorobheni njengoba lisazi ukuthi amadorobhu amaningi uvele edethungamelwa i-opposition MDC Alliance. Umonzi lwalokhuphe basetshenziswa ukuquphuna abantu benu elibathunye kuma-councils. Namhlanje sebedinga ukuthiwa yi-commission abazahola izimali ezidlula ama-councillors wonke eHarare ngoba bazabapha isikhathi eside ngesithi kabalungise lokho abatawuhambi kahle. Yibo abadiliza i-council baphinde bazifakele i-commission yabo. Abalandeli isisekelo sombuso esathi akube le-devolution. ama towna ama capitals I capital city Harare lobulawayo kwathiza abane metropolitan city izaba la ma councillors akhoqela ama MPs igaba uameni wabo ebe umeya wale indawo kodwa izani ngokwazi ukuthi emadorobheni wonke ayilasekelo ami ukufeza idevolution bas bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo khona bezahamba besithi ama councillors ze opposition adakiwe akulanto abayenzayo siyakwazi ukuthi yibo aba approve ibudget
manje ngokubona kwakho ubona ngani bafuna ukuthi bayenzeni bona bezana uPF
siyakwazi ukuthi uminisa nguyo approve ranking top officers njengo town clerk lama directors awe council siyakwazi ukuthi yibo njalo kabalawula imithi yamanzi sethi imithi yamanzi drop position eHarare awayo bantu bala besitizinwa ingathathi amadamu kodwa sebawathatha siyakwazi kobulawayo ukuthi amagetsi lawana avele emphongolweni sithi intuthu ziyathunga bazithathela yikho ke lokhu thina vela kusesabisi siyakwazi ukuthi vele bahlose ukudiliza namhla sebedilizile babantu bancediswa ngokhuphe lomonzora kathi esukhuphe sebemlahlela phana njengesobi selidavileyo bakusebenzisa ukhangele njengemathemba njengenhlanzi ezinyani mandebeni leziyana ezingadliwayo namhlanje siyadana ngokuthi abantu bethu esisebenza labo yibo abaqinisa i-dictatorship umakhuphe lo monzura bathini ke ngalokho okwenziwe ngujulayi moyo sefaka i-commission abantu abangakhethwanga mahlabe zulu kubuhlungu ukuthi abantu basebenza gadalala abanye bethu bedonsele emuva ngoba bafuna ukusigcwalisa inotho nokufutha emzini yabo kungenani akulahlwa mbeleko ngokufelwa ngiyaliqinisa ngempela ukuthi i-MDC Alliance ethungamela ngu-Advocate Chamisa sisesiqongweni sikhulu ukuthi usasa nje kungaba le-free and fair election siyawina konke ku-presidential ku-parliamentary naku-council akula muntu ongasivimba uma kule-credible election
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi uhulumende useqalile ukususa abantu esigabeni se-Manicaland lapho okwesatshelwa khona ukuthi izulu lesiphepho eliphiwe ibizo lokuthi Cyclone Saline lizatshaya khona. Iyezi lezulu leli libikwa selifike eBeira kwele Mozambique. Iphephandaba le-Chronicle lithi isisanasana kade sise-Bade Bridge sesiphelile okokuthi izihambi sezicapha umngcele we-Bade Bridge ngesikhathi esifitshane. Iphephandaba lobulembu ele-newzimbabwe.com lithi uMary Mbayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uncitshwe ipasipoti yakhe ngumthethwandaba yena kade efuna ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Oh, Sanibona, sanibona ngiyabingelela kuStudio 7 igama ushukela. Ngiphuma lapha enkaya yenzalwa khona. Asibonge Studio 7 indawo elisethulela zona iyaphela umnyaka manje. Donke sethulela indaba ngobunono obuhle kakhulu. Eh kunzima kwelakithi kakhulu kakhulu ebantwini bakithi noma ababoni odadewethu makhuphi ukuthi basetshenziswa kakhulu namanje vele uMonzora babesazi ukuthi umuntu abamsebenzisayo nje makhuphe nje phambili egijima yonke lento ayenze eDMDCT namhlanje kwenzekani makwenzeka kanje endade bemtshela umakhuphe abantu ukuthi hayi dadewethu laba abantu bayakusebenzisa kodwa hayi bekungena ngapha kuphuma ngale okwanamhlanje kuhlungu mase kunje singazi kudadewethu ukuthi uzobuya yini ekhaya ngoba simdinga ekhaya thina sakhena ongokwethu okungokwethu size sibone ukuthi simisa kanjani izwe lakithi umthwakazi ngoba ayikunzima kulabo abantu ofuna ukusebenzisa namhlanje sazi dadewethu makhupha uzobuyela kwe-MDC Alliance noma uzovula elakhe iqembu futhi ethi leli ngelami ngoba kodwa iqembu phela ngelabantu so kunzima dadewethu buya ekhaya manje buya ekhaya sisebenzeni sibone ukuthi senzani ngemthwakazi ngeke sibenze lutho laba bantu bafuna ukusebenzela izisu zabo bafuna ukuhlala bephatha sibayekeni balwe bona bodwa khona le Mpumalanga thina sisebenzeni isilungiso ngokwethu kuphela nje abantwana ngeliyeke ukuvotela amaphathi angekalenzele lutho ngiyabonga
Salbonani Studio 7 bengikhangela i-Extraordinary Congress MDCT hey laba bantu ambona ukuthi bangaba ngamakhokheli abaqondileyo indlela bebeziphatha ngayo bekulomsindo omkhulu kakhulu umakhuphe imaski weyikhiphile ukomiti ekhiphe imaski uMonzora ekhiphe imaski uMzuri ekhiphe imaski bonke ama-candidate bebekhuluma ngasikhathi esinye bonke kungaqedakali ukuthi kunjani kambe lisho ukuthi singakhokhelwa yibona abana abantu shuwa yikho ugawula esihlala esisola hayi esoli i-MDC liye kamakhuphe hayi lokhu abakwenzayo kulangqondo lokho kathi ngani sasibone uShamisa asakaze sibone besenza kanje sasibone besenza into edle order manje lapha kumakhuphe akula order namhla siyatshelwa kuthiwe uMonzora katshontshanga mali kukhuluma umakhuphe kwelinye kusasa kuthiwe heyi utshontshe i-6 million akunento yakhona eqondileyo labo Deni Moyo labo bazikhulumele izinto ezingaqedakaliyo batshintsha ama-goal post namhla bakhuluma lokhu kusasa lokhuyana ungani ngabantu abathunyiweyo abangaziyo ukuthi bakhulumane ungani bayatshelwa ukuthi yenzani so yenzani kanje so i-Extraordinary Congress ukuthi elomsindo kanjeyana eZimbabwe angaze mbone ngitsho lebandla elilodwa eliyenza i-Extraordinary Congress elomsindo njengalwana mina mbonani ngamatopi laba aphekayo kabayekele into lizabehlula ayi bavela basoze basike ndawo kuzabehlula kambe shuwa nxa bezaqala kwathiwa yeyi voters forward tempered with today baqalisa ukuthi kube kube lokhetho kuphinde kuthiwe yeyi voters roll amabizo kobulawayo kawakho kakuqondakali vele ngamatopi laba aphekayo kabayekele kabahle bayikhansele ngokuphela i-Extraordinary Congress iphathi yabo ihlife vele ikhanye ngani ayilamasupporters
salibonani bantu bezimbabwe salibonani bokwe-elta mina elisiphathela izindaba mina engikhulumayo ngu-Alexander Khane wesilobela entobe emangonini ngisithi mina ngesimanga kakhulu ukuthi kathi iphathi isindawo yokudlalela ukuthi ama-players wonke abefuna ukuthi abe ngu-number 1 ekudlaleni wonke angayedlala afiseke ukuthi abonakale lako zombutha sokufanele ukuthi wonke umuntu okupolitiki sokumele abe ngu-president sokudlalwa phelapha sokungamatopi vela lapho ngoba nxa kuzakuthi umkomisho afuna u-president umakhuphe afuna u-president uMonzora afuna u-president lo munye layo afuna u-president kathi sokudlalwa ngabantini iqiniso elikhona ngelithi umakhuphe wayengaboni ukuthi uMonzora bamxoshisa abanye abantu bebesaba ukuthi mazokuvotwa bazadliwa yesenzele ethi yena bakwazi ukuthi esihlweni mahake bamvotele umagusi leyo nto ivele iyakhanya singake sithanja sisho mthini ukuthi vele bona bacabanga ukuthi njona umgaba wabulala amaNdebele lo muntu ongaba ngumpresident abe neNdebele uzababulala kube kathi abantu abafanani thina sinje uThamisa simthembe kakhulu asingake sathi njona elishona uzafana lo mgaba umfundisi uyasizala isigebengu isigebengu asiyamzala umfundisi so lapha ngizama ukuthi ayisibo bonke abantu esishonene abale meni but mina into ebengiyikhangelele ukuthi iphathi ifundise kakhulu ebandleni ukuthi kumele sikhethane hathi ngomhlobo ngoba sabe sesifikela khona phana kuzanupf eyabulala abantu ngekukrawun thina njenge-MDC Alliance asikufuni lokhu uba upresident uThamisa kumele unanzelele konke lokhu ukuthi kungenzakali lokhu idoti eyenzakale kumakhuphe labomonzora bekhetha wakwabona umuntu obe ngupresident wephathi echawa ngempama phambi komphakathi mina kuyinkimbe bengizasemthela umoya vele ngicaphule kakhulu loba umakhuphe ngingamsupporti ngisupporti uThamisa abasihloniphanga ababachaya umakhuphe kuyatshengisa ukuthi iphathi liyana ibolile ayilanhlonipho baxotha ubhebhe besithi kaziphathanga yona yonto vela iziphathanga liyana iphathi ukuthi ngako ukuthi kuyavunyelwa idilize isingabi khona vele isitshiswe nanje njalo Alexander Khanyeni phuma kule nkaya ngisithi mina idodi kanabayenzileyo basiyangisile yizanupf yesibindi yangemhlabeni
sanibona sanibona nabantu bakithile njalo ngezindawo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphi waxotshisa abantu bakaThamisa ephalamende wajika waxotshisa ubhebhe xotshisa abantu emsebenzini manje njana lo Douglas Monzora ethi yena ulandela isitekelo sombuso so isitekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengalokhu asebekwezi njengoba sebemtshaya so yiso isitekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi ilizwe iZANU-PF ihlukumeza abantu iZANU-PF iyatshontsha i-corrupt yena ugijima uyabhidlizi MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU-PF embi lo mama uright bemtshayele inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba labomonzora manje basebemtshayile baright bemtshayile lokhu umama lokacabangi kahle kahle kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunyelayo manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili wagijima wakuhazest house ehamba nawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamasosha namhlanje sibemtshayile yiba sebemtshaye omonzora lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance ixoshisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongena support barayithi bemtshayile loo mama lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Donald Trump usebambane labebandla eliphikisayo elama-Democrats kudaba lokuthi abantu bele Melika baphiwe imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye hatshi ebesezivunyelwene i-$600 umuntu ngamunye. Izolo lolu daba lusiwe edale le-Senate lapho okukhangelelwe ukuthi lipase kumbe hatshi bese lithunyelwa kumongameli Trump ayesayina. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So, indaba kaTrump ukuthi aqalale ukusayina ibhili leyayisilungiswa ngamahlandla amabili ihouse lele Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhe lamaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho oloselwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kuyakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okusho ukuthi abantu bathole imali eningi okube yikuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la akade bawathola lanxa engangakanani kodwa be-expire nxa kuyikuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungabaphinda futhi kubabisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo-Georgia landa. Ngikho njengokucabangayo ukuthi hayi indoda lowo udidekile engqondweni.
siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini yena uTrump lama Republicans babe sithi i 2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yego sobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sebele imidlalo ukuthi ngoba njengoba uthile ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana kusenzwa zonke imizamo yokuthi kufike kulesi sigaba kodwa bese chede le muva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo athi kusho ukuthi uwevele nje dlala sibili kakutshengisa ukuthi umuntu obe-serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi ukuthi khona kulungisa lomsebenzi lendaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi befuneka khona kakhulu ya so ke hayi awusikho sibili okuqondileyo kade senza umnumzana Trump.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Ohio. Gita kudume phansi laphezulu makhathi esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Sixoxe lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT ngesonto eHarare, umfundisi Angliston Sibanda. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.